Imuli ezinenye emandebeleni zilezihlobo ezisebenza emazweni angomakhelwane ezavele zaqala uhlelo lwe-antiretroviral therapy zingakayi ukuyadinga umsebenzi. Inengi lalaba bantu lithathelwa amaphilisi ngabasekhaya emakilinika ebesethunyelwa ngomalayitsha. Ngakho-ke ngalesi sikhathi sokuvalwa kwemingcele yamazwe akhelane leZimbabwe akusela ndlela zokuthi abakulolu hlelo abasemsebenzini emazweni bathole amaphilisi lawo. Unkosikazi Thabiso Muranda Ndlovu kuWard 10 ngaphansi kukanduna uFuyane eMaphisa uchaza ubunzima asebebhekane labo.
Iproblem yikuthi na ulomuntu omthathela amaphilisi from South Africa lapha esibhedlela uyakwanisa ukumthathela, kodwa iproblem isiba lapho kokuthi uzanika bani njengoba i-cross border ivaliwe. So sizama ukuthi sicele ukuthi singathola ukuthi singancediswa yini ngabomthetho ukuze ukuthi amaphilisi akwanise ukucrossa.
Umnumzana Thomas Nyathi isakhamuzi seKhezi uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi vele usephelelwe ukuthi enzeni.
Ninje ngikhonapha ngizihlobo zami omunye umlindile umntwana uyisilima ngendaba yokuswela ARV. So into ehlupha lapha eZimbabwe lapha trana dadewethu ungakhuluma ngendaba enjengaleyo mina bengisemacimbini labantu abangu 16 asebebotshiwe abanye banyamalele bagwetshelwe ukubulawa. So into enjalo abanye bayatshaywa lapha emaphisi. So into engikucela yona yikuthi unanzelele ukuthi la maphisi ngilongilawo ngiwaphethe ukuthi ngiphathisele abantu abamagula lowo mkhuhlane. Sengisesaba khona ukuthi ngizanika njani kugovernment njengoba igovernment iyevalile. Amen.
Unkosikazi Nonjabulo Mkheswa uthi bavame ukuphathisa omalayitsha kodwa ngalezi nsuku kunzima.
Sokunzima ukuwathatha sibi singawathatha from Zimbabwe but ukuze ihambe ngoba esikhathini esiningi sijala ukuphathisa omalayitsha ukuthi bebanika khonale.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomusa Nyoni uthi amaphilisi bawaphiwe ekilinika kodwa lokhe bewagogodlele kungasela ndlela yokuwathumela.
Sise amaphilisi sawathathe emakliniki sihlezi lawo ezindlini omalayitsha bahambi ngoba abantu ade besinceda yibo omalayitsha besinika bona omalayitsha ukuthi basihambelela lawo amaphilisi ebantwaneni.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa indlela asebesebenza ngayo ekutholiseni amaphilisi awe-antiretroviral therapy.
Umuntu onathi ama-ARVs nxa ebuya laphana nje siyaqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuzayo nasimchekiwe simcheke itemperature simcheke konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asithele ukuthi ule nkinga mhlobo bani, then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguyo ngabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani.
Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezempilakahle ngokuthi abantu abaphandle kwelizwe bengatholiswa njani amaphilisi abo awe-art yehlule njengoba bebengaphenduli incingo. Size saya emoyeni bengaphendulanga. Umuntu onatha amaphilisi e-art engeqisa ukuwanatha ulakho ukugula kubi kuthi umkhuhlane ungamkhulela ulakho ukutshona. Njalo abezempilakahle abakhuthazi abantu ukuthi beqise ukunatha amaphilisi la. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.